Lesi sikhalazo sivele kwinsukwana ezedluleyo lapho inhlanganiso World Vision ivula ngokusemthethweni izindlu zokufundela ezimbili ezakhe esikolo seWilikisa Primary incedisana labazali. Izakhamizi zamukele lesi sipho ngezandla zombili kodwa zaveza ukukhathazeka ngekusasa yabafundi abazafeza izifundo zabo kulesi sikolo. Umgcini sihlalo wekomidi yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo seWilikisa, uMnumzana Ramboy Ndlovu, uthi akula sikolo semfundo yaphezulu esigabeni sabo okudala ukuthi abafundi behambe imango emide besiya izikolo eziseduze.
Ikusasabo ingathi sasikhangele ngathi kwahamba umntwana wakhona esikolo njani, unina uvusa ekuseni ngeya-past 2 umntwana lungekakho ukuthi ngafika u3 o'clock athi mkhombe indlela athi hamba uye secondary ngaphi enkazi about 20-something kilometers from this point.
Uthi lokhu kufaka abafundi engozini enkulu.
Okulandelayo ukuthi abantwana labona laba bazaba abantwana bathola abantwana okuthiwa ngamagusini sebebaleka endleleni bacathe ngokuba ukhathana kakhulu ukusuka labo siye enkwigi ukusuka labo siye enokuzenesimwango konalo phela phuzi. Umama nxa esalelele ethi ahambe kuhle mntanami emtshela ukuthi ahambe 20-something kilometers esiye esikolo.
Amazwi la agcizelelwe ngukhansila weWilikisa uNkosikazi Zolibanzi Mpofu othi kusasa abantwana esigabeni sakhe iluvi libana.
Umfula bawuchapha mzingoni aqansi uqeda 2 weeks ugeleza umntwana oyinkazana nongumfana behlezi endlini bemele ukuthi umfula uyentshe. Isekondari eniye elandelayo ikuward 1 enkathi it's about 20 kilometers nxa usuka khonapha usiya khona ngale 40 kilometers uhamba lokuphenduka kambe yena umntwana kuyini angakuzwa.
Umqondisi ogatsha lwezemfundo ezansi emandebeleni uNkosikazi Beatrice Manjere uthi bazasebenza ndawone lenkokheli zesigaba ukuze kwakhiwe isikolo semfundo yaphezulu uward 2.
Asenzeleni abantwana kube lula izikolo kazibe seduze labo ukwenzela ukuthi singabi labantwana abacina sebehlezi ngekhaya ngenxa yemimango. Ngaleyo ndlela ke maba sizacela ukuthi ke lingenise kwi-council set the ball rolling kube lesikolo ngoba lokho esikuzwe lapha hayi sizancedisana.
Kumaviki amabili adlulileyo inhlanganiso yeWorld Vision yethule izindlu zokufundela ezine entalale primary school laseWilikisa ezakhe incedisana lezakhamizi zona ezaphatheka ekutshayeni izitina lokwakha. Umphathisikolo weWilikisa uMnumzana Themba Ndlovu uthe umsebenzi oyenze iWorld Vision umkhulu kakhulu njalo uzathuthukisa ezemfundo kulesi sikolo.
Wasinika amadeski ama-tables lawana ama-single tables ama-junior classes angu-80 lezitulo ezingu-80 wathi hayi ngale ku-ECD siyaninika izitulo eziyi-50 lamadeski ama-tables ayi-50.
Umqondisi weWorld Vision emhlukulweni ezansi emandebeleni uMnumzana Shepherd Dlamini uthi bazimisele ukuthuthukisa ezemfundo emaphandleni ukuze abafundi laba bafeze amaphupho abo. Ukusilela kwezikolo zemfundo yaphezulu esabelweni sezansi emandebeleni sokudala ukuthi iningi lingabhuthi isikolo ligcine liphephele eGoli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseWilikisa ematshetsheni ngu-Albert Ncube.